Salamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 22 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
AmaNdebele athi khona ihloka liyakhohlwa lapho ligamule khona kodwa isihlahla kasikhohlwa ngoba umnangagwa yena iza uzenza osekukhohliwe kumbe ubecabanga ukuthi ubufakazi bento ayikhulumayo abukho.
Sokuphume ubufakazi obuveza ukuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi ayangisayo ngomnyaka ka-1983 ngesikhathi seGugurahundi. Sizezwa ukuthi wathini.
Kwezinto wazivumayo ezingu-130 sibone ngani khose kakafiki la kukota yakhona kodwa yebo yeseyenzile okunye okulutshwayo. Sifuna ukumtshushisa njalo simfuqe ukubana ayenze zonke lezo zithembiso abazivumelanayo.
Inhlanganiso ezisebenza lozulu zizimele zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende aqhuba ngayo umsebenzi engagcwalisi izithembiso azenzayo zokulondolozela ilungelo loluntu. Uhulumende wakule South Africa usethumele iqula labo somabhizimusi ukuba lizodinga amabhizimusi abangawasungula eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo weStudio 7. Sekuphume ubufakazi obuveza ukuthi ngempela umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi ngomnyaka ka-1983 athi wona ama-dissident ayengamawu ayemele abulawe ngomuthi we-DDT. Imbiko le iqale ukwethulwa nguMnumzana David Coulthard kugwalo lwakhe asanda kululoba oluthiwa The Struggle Continues, njalo iphephandaba leNewsday yilo eliqale ukuloba ngalolu daba. Izolo uMnangagwa wethule umbiko elandula lokhu esithi imbiko le ingamanga. Kodwa ubufakazi osobuphumile ngobe phephandaba le The Chronicle elalotshwa mhla ka 5 Mbimbitho 1983 ngesikhathi seGugurahundi lapho uMnangagwa atshela khona umhlangano eMatabeleland North ukuthi uhulumende wayelandela wayelendlela ezimbili zokubulala ama-dissident ezigoqela ukuthumela ibutho le-5 Brigade kumbe ukutshisa zonke izigaba lapho ayenakanela khona ukuthi akhona. Lobu yibufakazi ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele athi buyayangisa kakhulu njalo buveza ukuthi ngempela uMnangagwa waphatheka kundaba yeGugurahundi.
AmaNdebele athi khona ihloka liyakhohlwa lapho ligamule khona kodwa isihlahla kasikhohlwa ngoba uMnangagwa yena iza uzenza osekukhohliwe kumbe ubecabanga ukuthi ubufakazi bento ayikhulumayo abukho. Mbona ngani wenza ubula obukhulu kakhulu kodwa-ke bese ngikhangela ukuthi politically ngumuntu ofuna ukuba-ke ngumongameli welizwe, ngumuntu ofuna ukuthatha isikhundla after umgabe sesukile kumbe ekhiphe umgabe. So uyaziprotekta ngezinye indlela ngoba sibona ngani izono zakhe sezivela egcekeni ukuthi kona yikwabo ukhulumayo khona kodwa-ke amboni ukuthi indlela kumbe yithi i-tactic ayisebenzisayo ingamnceda ngoba ukuhamba ekhodi ngibona ngani yinto enhle kakhulu ebantwini bamaTheveland ngoba kuzabanika ithuba lokuthi bemtshele uMnangagwa zonke izinto azikhulumayo ngeGugurahundi. Kulabantu phose abane aba-owa abantu bemaTheveland i-apology. KuloMnangagwa, kuloRobert Mugabe, kuloSekeramai, yibo abantu kuloPerence Shiri, yibo abantu abaphilayo bona labo abamele besichazise kahle ngeGugurahundi ngoba uYinus Mtala lo-Ernest Kadungure sebafa. Yibo abantu ababebhethe into yeGugurahundi uyindi yena leyo. So kubona ngani ukuphika kwaMnangagwa lokhu ibuthu obunye obukhulu kakhulu bezama ukusebenzisa i-thread njengomuntu nje olenkani icabanga ukuthi ngenye abantu bazakukhohlwa njengakho.
Mhlawumbe ubesekhohliwe ukuthi ayekhona amaphephandaba aloba ngamazwi akhe emzukwana ewakhuluma.
kose kose uta matipa alo alo ba uti ukwalo lo indaba umbe ube cabanga ukuthi i-evidence leyo yadistroywa njengezi-evidence eziningi esebazidiphayo kodwa ke usuke watsha phansi ngoba ichronicle ilokhu ilawo amanyuzephona la ekukhuluma khona ngoba siyabazi abantu bezane ukuthi ziningi izinto asebazidilizayo i-evidence abayichisa enye bayilahla kodwa ke hhayi okwalapho ngani-ke into angikhuthugatha
Lo-ke ngumnumzana Senzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa esicingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Bangibiza sikhwica mfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngakhwica imfundo kodwa izolo ubabamkhulu uthe ngimyenzele isikeyi sangiphica amfundo awufundanga.
Hehe sokunzima manje enkundleni yomncintiswano wenkondlo ku Studio 7 hambani liyezibonela ekhasini lethu eleFacebook.
Wetshwala wetshwala kanti wavela umuntu owawudalayo wasona kanti vele ngubani owawudalayo wetshwala wetshwala.
Lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika thole likanyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa
nilala yisenya ubutho nguwe ntofo ntofo ngiphupha isemazweni nemazulwini nguwe ntofo ntofo.
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo kuthi ungathola ama like amaningi uthole umvuzo omkhulu lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA Indebele ku Facebook.
Inhlanganiso yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo abesimoslem Islamic State ithi yiyo ebhombe yabulala abantu eBrussels esigodlo seBelgium kwafa abantu abangu-30 njalo kwalimala abanye abedlula ikhulu lamachumi amathathu i-130. Inhlanganiso kwelunye njalo udaba sesikhangela ke ekhaya lapha eZimbabwe inhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende aqhuba ngayo umsebenzi engagcwalisi izithembiso azenza emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka ka-2011 lapho asayina iziqondiso zokulondoloza ilungelo loluntu. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wokuphawula ugwalo lwempumela yenhlolisiso yokuba uyazilandela na uhulumende izivumelwano zokulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokusayina olwe Zimbabwe CSO's Report on Universal Periodic Review. Nomhlangano wenzelwe ehoteleni ye-Holiday Inn wangenwa zinhlanganiso ezingamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 uqoqwe zinhlanganiso ezithi eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zetelechara, Human Rights NGO Forum kanye leye-National Association of Non-Governmental Organizations NANGO. Unobhala kwezamabhizimusi enhlanganisweni yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo ubekhona emhlanganweni lo utshengise ukukhathazeka phezu kwendlela uhulumende aziphatha ngayo.
Uhambo lwakhona sibona ngani kalukabi lude kangako, yebo ye kukhona izinto esezenzakele. Isithembiso sakhe owasenza eGeneva ngo-2011 ukuthi uzamela amalungelo abantu phakathi kwezinto wazivumayo ezingu-130 sibona ngani phose kakafiki la kukota yakhona kodwa yebo ye useyenzile okunye okulutshwane. Sifuna ukumtshutshisa njalo simfuqe ukubana ayenze zonke lezo zithembiso abazivumelanayo.
Enye inkokheli yenhlanganiso yeWoza uNkosazana Makodonga Mahlangu uthi kuyadanisa ukubona ukuba uhulumende uhlezi engothembisako kuphela ukuzinikela kwakhe ukunanza amalungelo oluntu kodwa engakugcwalisi.
udlala ngesikhathi sabantu udlala ngesikhathi United Nations udlala ngokucubungula kwabantu ukuthi wona abantu sebebuyile bathi elizweni lakho sichala i-freedom of speech, freedom of assembly ngama-special reporters ade funa ukubuya lapha eZimbabwe anqatshelwe nga uzimisele sukuthi asebenzela bezawanika ithuba lokuthi babuye eZimbabwe njalo sikukhalelayo ukuthi nxa sebebuyile lapha eZimbabwe banikwe ukuthi basebenze babone abantu benganqatshelwa ukuthi lapho asuzihambe lapho zakhuluma ukuthi baphiwe ithuba lokuthi basebenze njengobungcwethe babo.
Umqondisi wenhlanganiso yabafundisi esigabeni seMandebeleni iShalom Project umfundisi Angliston Sibanda uthi kulutshwana asethe wakwenza uhulumende okubalisa ilungelo lokuba umuntu wonke anelise ukufinyelela imfundo kungakhathalekile ukuba ukusiphi isigaba selizwe.
Kulutshwane kakhulu osokwenzakele thina masikhangela sisebenza lezigabeni esisebenza kizo uhulumende wayekuthembisile kakhulu endaweni zemfundo ukuthi uzazama imizamo yokuthi abantu bonke bathole imfundo. Sithola ukuthi ezigabeni esisebenzela kizo kakwenzakali lutho on the ground ngoba abantwana lokho esilabantwana bahamba ama 30 kilometers besiya esikolo.
Abenhlanganiso lezi bathi siphansi kakhulu isilinganiso saloko uhulumende azinikela kikho emhlanganweni we-UN ukulondoloza ilungelo loluntu kizo zonke inhlangothi asethe wakwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza labontanga zithi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo baphatheke kunhlelo zokuthuthukisa izigaba zabo lanxa kungela mali abayitholayo. Inhlanganiso ezifana leZimbabwe Civic Education Trust leRural Communities Development Trust ziqhuba inhlelo ezigabeni ezijeneyo njengenjongo yokuhlomisa ontanga indlela zokuziphilisa lokuthuthukisa izigaba abahlala kuzo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi we-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Kunengi esikwenzayo ekuhlanganeni laba sakhulayo sizama ukuthi sibathuthukise. Okumqoka ikubakhuthaza ukuthi bahlanganise imibono yabo, behlanganise ama-resources wona la amalutshwana mhlawumbe bangabe lawo ukuthi badale ama-projects angabenza ukuthi baziphilise okunjengokufuya inkukhu, okwekhekhe isethenini, ukulima. Konke khona lokhu sikwenza sijonge ukuthi njengoba intsha yemaphandleni eneni ingaqhathwanga mhlawumbe kungaba yindlela abangazama ukuthi baziphilise ngayo. Siyazama futhi ukuthi sibakhuthaze ukuthi ikakhulu laba asebephume ezikolo esingathi ngama school dropouts nalabo abangazane bapasa kuhle ukuthi bazame ukuthi baphindelele izifundo zabo ukwenzela ukuthi benelise esingathi ku-computer surgery for employment and entry kuma tertiary institutions. So yindlela esizama ngayo ukuthi sikhuthaze abasakhulayo ukuthi baziphilise ngayo.
Inhlelo zokuthi abasakhulayo balungisise nje lapho kuyabe kuwonakale khona ezigabeni zabo kungaba kuyimigwaqo, kungamakliniki, kungaba kuyini kalilazo?
Yeah, inhlelo zethu eziningi zijonge khonokho silo hlelo esilubiza sithi community engagement lapho esihlangana khona lezalukazi lamaxhegu labo baba labo mama kanye lentsha sizama ukuthi bahlanganise njalo futhi imibono ukubona ukuthi bayathuthukisa izidaba zabo bangaze balingena uhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa. Sikhangele kakhulu ukuthi uhulumende akulanto ayenzayo kungakho ke amandla akhibo abantu kodwa akikho khona lokhu kengitsho ukuthi ontanga kunzima ukuthi baphatheke kakhulu abaphatheki kabanzi kungenxa yokuthi bazele iminakano yabo igcile ekuthini indlela yokuziphilisa bangayithola njani imali bangaziza njani ukudla kungakho ke ukuthi besebenzele isigaba kungelanzuzo kuba nzima kibo.
Alo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu umqondisi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust bexoxa le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yeZimbabwe for Youth Development Agenda ikhuthaza uhulumende ukuba aqhube umsebenzi wokudingisisa indlela umsebenzi oqhutshwa ngayo kumankampani akhe njengalokho okwenziwa kweyabo makhalekhukhwini eNet1. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ontanga laba bakhuthaza njalo inkokheli ukuba zizinikele kulokho ezikuchoyo ukuluqeda udubo lokungathembeki olwe corruption bangazi babavikela abatholakala belamacala. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eCrestal Oasis eHarare, umgcini sihlalo wenhlanganiso le ye Zaida umnumzana Liberty Bizure uthi ontanga bakhathazekile ngesimo sokungathembeki elizweni.
We cannot be a generation of corrupt educated youths.
Asingeke saba ngontanga abangethembekanga bengabafundileyo njalo. Sifuna abe anti-corruption commission benze labo abenza lokhu kungethembeki bazakale njalo bajeziswe.
Omnye wamalunga eziyada umnumzana Desire Mthobo utshengise ukukhathazeka phezu kwesimo sokuqansa kwezihlakalo zokungathembeki elizweni. Athi siphazamisa kakhulu inhlelo zabontanga, iningi labo sebeswela abangakwenza elizweni elibabazwa kwezokuthi lilabantu abafunde ukwedlula abanye bonke emazweni akuzwekazi le-Afrika.
Athe siyabonga ukuthi sesiluze about 15 billion asazi ukuthi yaya ngaphi. So thina njengabatsha sithi hayi, nxa imali yona leyo benganika even 1 million kumaprovinsi onke ayi-10 kuma-youth, imali yona leyo ingayenza kuningi ukuthi abantu abatsha bathuthuke. So thina njengabatsha sithi sifuna ukulwisa i-corruption up to the end. Asisabi muntu nxa singabona ukuthi lapha kule-corruption, siyaphuma phandle sikhulume ngokwe-corruption.
Lesi sikhalazo sabontanga siza ngemva kokuba sekuvezwe ubukhulu bodubo lokungathembeki kuziphathamandla zamankampani kahulumende kwabangela ukulahlekelwa yizigidi lezigidi zemali okufana lalokho osekwenze ibhodi yenkampani yabomakhalekhukhwini eNet1 imise umsebenzi umqondisi wayo umnumzana Reward Kangayi okwenyanga ezintathu. UKangayi umiswe umsebenzi ukuze kuqhutshwe umsebenzi wokudingisisa phezu kwendlela aqhuba ngayo umsebenzi okubangele ukunyamalala kwemali zingaziwa ukuba ziya kuphi, ezinye zisetshenziswa ukubhadala amankampani angekhoyo ayetholiswa umsebenzi kungalandelwa indlela ezifaneleyo ukutholiswa kwamathenda. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sikhangela imfundiso okumele itholwe ngabasakhulayo ukuze baphatheke enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Njengokutsho kwethu ekuqaleni kohlelo, iqembu lamalwecatsha awesimoslem awedlulisa amalawulo le-Islamic State yilo elithi lithiye amabhomba adubuka esigodlweni se-Belgium i-Brussels lamhlanje usihlwa enkundleni zendizamtshina ezimbili lesilindweni sikaloliwe kwafa abantu abangamachumi amathathu kwalimala abalikhulu lamachumi amathathu. Umongameli Barack Obama wele Melika wethule amazwi enduduzo kuzulu wele Belgium esithi ilizwe lakhe liza kwenza konke kusemandleni alo ukuncedisa umngane walo uyiBelgium ngalesi sikhathi sobuhlungu bokulahlekelwa izizalwane zalo. Iziphathamandla zakwele South Sudan esigabeni seMorobo County zibike ngokuthunjwa kwamasosha ebutho leSudan People's Liberation Army alondoloza imvelo ngesonto. Uhulumende wakwele South Africa usethumele iqula labo somabhizimusi ukuba lizodinga amabhizimusi angasungulwa eZimbabwe. Libheke kakhulu umsebenzi wezemigodi ezokwethekelelwa kwelizwe kanye lelingakuthola edolobheni lakoBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphaloludaba ekoBulawayo.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezamabhizimisi kwele South Africa umnumzana Muzwandile Masina okhokhela iqula labosomabhizimisi leli ubeke ukuba uBulawayo ulakho ukuvuselela amabhizimisi kwezokwethekelela ezokwakha kanye nezamasiko njalo bakhangelele ukuqala amabhizimisi iloba yisiphi isikhathi.
Sila nethimba losomabhizinisi sizothengisa izwe lwethu. Okwesibili sizo encourage abantu bethu ukuthi babheke amathuba la abanga investor khona la eZimbabwe la kwaBulawayo. Sicabanga ukuthi la into ebaleke kakhulu esibonayo ezokuvakasha i-tourism kanye ne-cultural heritage sibona ngathi yize ezihamba phambili kakhulu la, kanti kakhulu futhi nento ye-infrastructure sibona ukuthi ngathi phambili kakhulu.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uCouncillor Gift Banda yena ubike ukuba maningi amabhizimisi abawabonise osomabhizimisi beSouth Africa angasungulwa edolobheni leli njalo bayethemba ukuba lizabuyela kusimo elalikho khona izolo ukuze abantu bathole imisebenzi njalo lithuthuke.
Lezi thakeleli ezivela eSouth Africa as a trade and industry labosomabhizinisi baseSouth Africa ababuye kuzosethekelela lapha, and siyathemba ukuthi bazobona amathuba amahle okwenza amabhizinisi koBulawayo.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokuthengisa kunye lokwenza izinto kwele Zimbabwe umhlonitshwa unkosikazi Chiratitso Mabuwa omele imberengo South edalele parliament ubeke ukuba uyajabula ngokuzwa kwesithupha kweSouth Africa kuleli ethi lonyaka bajonye ukuzoqala amabhizimisi okuza kwenza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa bazokuthengiselana kuqine ngoba bakhangelele ukuvula amankampani ambalwa okuzathuthukisa umnotho weZimbabwe.
Trade and investment initiatives yama companies in South Africa bakwenza every year lokho ngomnyaka wesisikisi bekwenza kodwa sokulomehluko ukuthi kathesi kabasakhangela i-trade kuphela sebekhangela i-investment opportunities bafuna ukubuya kathesi ukuzothi set up ama industries abo lapha eZimbabwe lokho kuyancida on several fronts and kuzasipha i-win-win situation.
Sinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube yena ubike ukuba njengenhlanganiso bayalwamukela ngenjabulo uhlelo lwabe South Africa lokuzosungula amabhizimisi koBulawayo bezosebenzelana labo somabhizimisi babo emisebenzini esemthethweni okuza kwehlisa ubugwelegwele balabo abathanda ukufumbathiswa andubana abantu basungule amabhizimisi.
Njengabahlali bakoBulawayo buya kwezethekele ezisibonayo ezilokothelela kubana zizohlokomisa ezamabhizimisi kumbe ukuthuthuka kukaBulawayo, thakazelela kakhulukazi ngoba kuyinto esitshengisa esinika ithemba lokubana kubuya impilo phakathi komuzi wakoBulawayo. Ngasinanzelela khathesi sibona ubana abantu abaningi phakathi komuzi wakoBulawayo kabakho emsebenzini ngenxa yokuvalwa kwamafema ekhona.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zihlala zibhekise amabombo kwele South Africa lisiyadinga imisebenzi. Ngakho ke ukusungulwa kwamabhizimisi elizweni kukhangelele ukwehlisa inani labasakhulayo abachapha imingcele bengela mfanelo zengwalo eziqondileyo zokudinga umsebenzi kanye lokuvuselela umnotho welizwe wona osubhazalele nyesisu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Ugunjalo nje, ummeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana Isaac Moyo uthi isigodlo sakhe siphakathi kwemizamo yokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziyesungula amabhizimusi kulelo lizwe. Umoyo utshele iphephandaba le The Chronicle ukuthi ukuphatheka kwezamabhizimusi kwezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa kuqakathekile kakhulu kunqubela phambili yelizwe. Lokhu kulandela umhlangano omkhulu wezamabhizimusi wenzelwe kwele South Africa ngeviki edluleyo phakathi kweziphathamandla zalelo lizwe lele Zimbabwe. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena utshele iStudio 7 ukuthi lanxa izizalwane zeZimbabwe zifuna ukuyasungula amabhizimusi ekhaya, inkinga yokuthi kabamthembi uhulumende.
Abantu bakhona abafisa ukuthi bengahamba bayesungula ezamabhizinisi ekhaya, ikakhulu labo abalencwadi zokuhlala eGoli esingathi ngama-special permit ezizaphela ngo-2017. Ukwenza ukuthi ngemva kwa-2017 nxa la ma-permit engazange avuselelwe babe lento abazafika bayenze ekhaya. Kodwa uhlupho abalalo ukuthi kabalasiqiniseko ukuthi ngaphansi kwalo hulumende kambe ama-investment abo bama-business abo angahamba kuhle. Engutsho ngamafushane ukuthi imali abangayifaka ukuthi bahlanyele ukuqala ama-business kambe ingabe protected onganani, kumbe imali ezabuye ithathwe nguhulumende osifusayo, yinto ehlupha abantu abaningi. Kodwa bakhona abazimiseleyo ukuthi bona bengahamba bayekwenza. Esenguzwile ukuthi laba abaqaba kuma properties yibo abathi bona nxa ukuthi bengaba bethole i-stand wabona ukuthi standards ngeke sithathwe, nxa umuntu ethole i-stand sakhe waba lama tax deeds, laba bafunga kwakhe lokho sibeza sithi ngama town houses, labo bazimisele. Kodwa angikezwa laba amanye ama sectors ukuthi bayafisa yini ukuthi bayevula. Abafuna ukuyavula ngabakhala ngale ukuthi kakula protection yama businesses abo. Njalo futhi okunye indlela ezombusazo kumi ngakhona ukuthi kakula kuthula, so abantu abakwazi ekhangele lokwenzakala ebandleni elibusayo, abantu bayethukile ukuthi abakwazi ungaqala impi, nxa ungaqala impi khonapho kambe investment yabo ingahamba njani.
Sike sezwa udaba lwama-permit unganisela uqalisile njalo aza extendwa, kungakuliqiniso yini lokho?
Sikubone ema-newspaper naseZimbabwe ekhuluma esithi wona umhlangano lo wakade ukhona phakathi kukaminister uChombo lo-minister uGigaba uvumelane ukuthi ama-permit azo-extendwa nxa esephela ngo-2017. Kodwa namhla sihambe sakhuluma le office likaGigaba sizwisisa ukuthi kambe kungabe kuliqiniso, satshelwa ukuthi lokho hhayi kakusilona iqiniso, kakuzange kube le nkulumo ukuthi ama-ZSP aza-extendwa. Kodwa kukhona okukhulunywayo ukuthi abantu abahleli lana kumele kwenzweni ngabo.
Bakhona yini abathenga izindlu kumbe ukuba lokunye okubonisa ukubana bangahlala ukwedlula umnyaka ka-2017?
Ye, hayi, bakhona abantu abathengayo ukuthi umuntu angathola ithuba lokuthi imali yakhe nxa emvumela athenge indlu yakhe, athenge i-business, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi izalwane eziningi zaseZimbabwe ezilapha zilama-businesses amaningi, abanye balama-restaurant, ama-bottle store, abanye bakhona kumanye ama-sectors e-economy e-South Africa. Abantu bayazama ukuthi benze izinto ezisemthethweni ezibaphilisayo. Baningi kakhulu abantu bakithi asebekuma-business e-South Africa, labo bahlala besemseni ukuthi mhlawumbe inkosi ngo-2017 ingabahambela bengabuyela ekhaya beqhubeke bedlana ama-businesses abasebewaqala.
Alo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa, wekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eSouth Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Sokuphume ubufakazi obuveza ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi ngomnyaka ka-1983 esithi ama-dissident ayengamahuhu ayemele abulawe. Inhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo zithi zithakazelele ngendlela uhulumende aqhuba ngayo umsebenzi engagcwalisi izithembiso azenzayo zokulondoleza ilungelo loluntu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngilethiya ku Studio 7 Live Talk. Lilale.